esifuna ukwenza ukuthi ayinsake sakhuluma ukuthi kade sisakhangelisisa amabizo abantu abafuna ukuzomela ibandla lokukhangela laba abafuna ukuzovota i-electoral college. So uhlelo lokukhangela laba abazavota i-electoral college verification siloku singalo, ngiyabona by next week iviki ezayo siyabe sesiqedile. Kutho ukuthi kusukela next week siyabe sesizazisa labo abazafuna ukukontesta, abazafuna ukuncintisa ukuthi sibatshele ukuthi ngelangelithize siyabe sendaweni ethize.
Okokuthi ilanga lakhona selilazi yini ukuthi kuzayenziwa nini lokho?
Sesitshintshile kade sesikunanzelela ukuthi singabe siloku sikhuluma ngama-dates kumedia kuyasikhathaza. Kodwa sizabazisa labo abayabe beqalisa ukuthi sithi kumbe sizaqalisela e-Mart North, siyabatshela be-Mart North ukuthi hhayi kuqana nini mhlanazi ngakingaki kumbe mhlalokhu siyabe se-Mart North ukwenzela ukuthi bebekwazi abavotelwayo nalabo abafuna ukuzovota. Kodwa amboni ukuthi kuzabakhathana ngoba saqala senza i-police conference ukuthi sibonisane ukuthi ama-candidates la nxa beyakankasa beyabe khulumani mayelana ngephathi ngoba sifuna ukuthi sikulungisise konke. Sithi sesiqedile i-police conference abantu sebengene ebantwini besiyakankasa besiyadingela ukusekelwa.
Kanti pho labo esezwa kuthiwa sebeqalisile ukukankasa wona ama-primaries engakayenziwa kuthiwani ngabo?
Ya khona emthethweni akufanelanga kube njalo ikakhulu endaweni lapho okulabo MP ama-sitting MPs. Sathi thina okulama-sitting MPs abantu bazakhankasa nxa u-sitting MP engangenanga ku-confirmation ehlulekile ukuyizuza i-2/3 majority. But lapho ama-MPs khona bakhululekile abantu ukuthi bekankase kuma-fund constituencies. So kuthi ukuthi laba abakankasayo bakankase endaweni okulabo MP bezano kumbe esingathi asila thina njengebandla u-MP endaweni yona leyo. So bavunyelwe nje ukuthi bekankase even ilanga lingakafiki. Kodwa lapho kulabo u-MPs asivumeli njengebandla ukuthi abantu beqalise ukukankasa u-MP okhona esasebenza ngoba kuyamphazamisa emsebenzini wakhe.